Yes, sihambe emthethweni wekhodi sicela ideklareta ngoba officially asika besingakaziswa emdini phandle kokuba kwezinto esizithola ku-social media.
Ye, ungasichasisela ukuthi ideklareta leyo kuyini?
Isinqumo esivele emthethweni ndawo esiveza ubana ubana unduna ukhayisa elokhu yinduna akulanto esitshintshile ngoba ngomsekelo somthetho eZimbabwe induna ukhethe imuli yayo bese proclamation by umongameli welizwe and akulo omunye umuntu ongabisele emuva leso sinqumo nxa sivele senziwe phandle kwamongameli welizwe.
Kulesinye isahluko somthetho esinika ezinye induna amandla wokuthi susa esikhundleni omunye wabo nxa kukhona okusolisayo.
Nxa kukhona okusolisayo kuba kekhethe induna ezintathu ezihamba emndeni ziyehlolisise zichayisise bese zinika ama-recommendations but edabeni lona olukhona induna ukhayisa ayizange yatshela ukuthi kulohlupho ayizange yabizwa ukuthi izophendula lapho ngikuzwa nje ngomahlemhlemu ukuthi kulomhlangano lapho lombono ukuthi imiswe induna yaphoyintwa ngasemthethweni ngo-2014 umongameli wayekhona upresident then okugcotshwa elikwenziwa emdeni lezinye izindeni into iyadlula kudala.
Nibona ingani ngesingisi lile strong case yini?
There's a strong case. Strong case ngokela umthetho uphambaniseke isekelo sombuso lemithetho eminingi kakhulu hayi emthetho ndaba clear flag matter esizayini
kodwa kwakathethi induna lokhu eqhuba umsebenzi njengendona.
Ye, lokhu eqhuba umsebenzi kuyaba la izolo ekuseni lasemini lokhu eqhuba umsebenzi njengendona akulanto emisileyo.
Nxa kungela lutho lulotshwe phansi lihamba lithweleni emthethwandaba lina liyathi likubone nga?
Hayi, kulezinye induna esizozikhuluma so I think sizathola ideklareta isabe sikhale libe bemi ukubelekho bekhuluma lokhu abakukhulumayo okuphambanisa uZulu.